Hayi akulantembi mne wethu nxa bekhona abathi abamukeli. We are a democratic party we akula muntu ofoswayo ukamukela into anganjani angayithandiyo. Iparty yethu ile procedure ukuthi nxa ukhonona kulento engakusuthisiyo kulendlela yokuhambisa isikhalazo sakho ukuthi uyasisa ngapi utsho umbono wakho ngempumela yecala ebengiletheswa. Nxa bekhona abangasuthisekiyo hayi mina angilanto ebuhlungu ngabo ngikubona kwabo njalo nxa benobufakazi ngiyaba ukela njalo bayakwazi bonke bamele bebusengaphi njalo mina kuza ngincedisa lami mne wethu ukuthi lobo bufakazi mhlawumbe bengangincedisa lami ukuthi lami abangithumbayo mhlawumbe bengabanjwa through ubufakazi bona lobo ngoba nxa benobufakazi ngasebenza nama CIO kuzanceda futhi ukuthi bebanjwe lawo ma CIO nxa kade ekhona yibo abantu esibadinga yabanjalo ukuthi nxa benobufakazi kababuse lapho mele biye khona
njengoba sokukhanya sobala ukubana bakhona abangani abahambelani lawe bafuna uxotshwe abasebandleni manje njengomgcini sihlalo webandla uzasebenza labo njani?
Hayi limqotho lelo mne wethu ukuthi sokusobala ukuthi kulabantu sibili abasebenza gadalala ukuthi ngabe kutholakala ngixotshwa ephathini kumbe ngitholakala kwenza kalolunye ulutho nje kimi ukuthi ngingabi khona kupolitics kodwa mina hayi angilwi labo njalo angilani labo njalo angidize qhakala ngabo mina ngiyenza engikukhetheleyo njalo ngizayenza engakukhethelwayo. Mina engakutsho ukuthi futhi njalo ngunandelayo ukuthi iZANU PF yahlanyela phakathi kwethu inhlanyelo ye divide and rule ukuthi sehlukanise. Injongo yayo vele ikuwikhena lokubhidliza ibandla elikhulu eliphisa le MDC Alliance.
Ungachasisela abalaleli ukuthi kahle kahle kuyini vele okwenzakalayo ngelanga leli elokuthunjwa kuka Mtshehiwa lokubotshwa kwakho?
Njalo enye into mne wethu esengayinanzelelayo ebandleni lethu abantu abaningi they are now taking politics as employment. Umuntu engakubona ngani uyithreat kumbe umuntu nxa elenkangelelo alayo need to take for instance we are now approaching 2023. Umuntu nxa elama interest ukuthi mhlawumbe since mina ngingu-chairlady assume ukuthi maybe isikhundla engisifunayo singaphiwa u-chairlady low kumbe u-chairlady low ngiyongaba le upper hand uyakulwisa yena lowo muntu you find ukuthi every time abantu bangikhona abebexabana ngabantu abalama interest for 2023 abalani lokulwela ilungelo labantu kumbe abalani lento abayijoyinela iparty you would find with such people you will never hear them castigating ZANU PF. You will never hear them commenting negative about ZANU PF. But they will be always commenting negative about ama fellow party members. So abantu abanjalo vele ngabantu abakhayo vele abagcozela izikhundla indenda especially ezika 2023.